tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami lenkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ithathe lezindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo. Asiwo abantu ukuthi ngathina bala macala kumbe bayaphambanisa. Ngabantu nje laba abenzela umsebenzi wabo. Siyadana kakhulu ukuthi ngesikhathi siyakiso njengoba sibona udlakelo olwenzakala elizweni. Le ntathe lezindaba lazo kungani sezifuna ukubana zikhuhlumezeke, zihlukumeze, zihlutshwe ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
Kubotshwa intathe lezindaba zephephandaba leNewsday ezine njalo zibhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare.
Ye, iqiniso elingahlukumeziye ukuthi uyakwazi ukutsho njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabange ukuthi yena umgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu.
Umkamongameli Grace Mgabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze kuphele ukudonselana ebandleni lezanu PF.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isimanyane lezakhamizi zemakhokhoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokitshi lihlanzeke phansi kwendikimba ethi makhokhoba hashtag asifuni ngcekeza.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Kubotshwe intathe lezindaba zephephandaba leNewsday ezine lamhlanje njalo zabhaxabulwa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare. Abane laba baphinde bakhululwa ngemva kokubuzisiswa okwesikhathi eside ngamapholisa enkambeni yeHarare Central Police Station. Kubika uMavis Gama.
Ukubotshwa kukaObey Manaiti, uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepherd Tozwireva kanye lobetshayela imota, uRaphael Phiri, kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso yentatheli zindaba ezimbalwa okugoqela eYoung Journalists Association yoja esanda kubunjwa. Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weyoja umnumzana Mlondolozi Ndlovu uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi sehlakalo.
Intathe lezindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo. Asiwo abantu ukuthi singathina bala macala kumbe bayaphambanisa. Ngabantu nje laba abenzela umsebenzi wabo. Siyadana kakhulu ukuthi ngesikhathi siyakiso njengoba sibona udlakelo olwenzakala elizweni. Le ntathe lezindaba lazo kungani sezifuna ukubana zikhuhlumezeke, zihlukumeze, zihlutshwe ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
UManaiti omunye wababotshiweyo nguye okhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walenhlanganiso. Ubikwa echayo kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa asebenza nsitha lapho yena labanye bakhe bezama ukuthatha imifanekiso yamapholisa ehlupha nalozulu kuphoselwa insimbi ezisetshenziswa ukumisa imota edolobheni amaspikes okuyinto esolwe kakhulu nguNdlovu.
Thina ngendlela esizwe ngayo namhlanje mini kuthiwa amajahala abezama ukuthi athathe impikisha yamapholisa kade ejika ke abathe ngamaspike izimbi phela lezi ezivimbela umuntu bana zingahambi. Kuthiwa abantu members of the public kuthiwa bebesala phela ukubana lokhu kwenzakale kodwa uManaiti labanye lakade belabo besefuna ukubana bethathe phela impikisha njengentatha lezindaba bebhale phela ngalolu daba kodwa basebesuka ke basebehlukumezwa basebetshaywa basesuka babusha.
Imbiko esisanda kuyamukela iveza ukuba abane laba bagcine sebekhululwe bonke. Abane laba bamelwa ngumnumzana Ngonizashe Ngodza osebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkamongameli welizwe uGrace Mgabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze kuphele ukudonselana amandla ebandleni leZANU PF. ekhuluma emhlanganweni wogatsha lwabesifazane iWomen's League lamhlanje eHarare. Unkosikazi Mgabe uthe uhleze etshela mkakhe ukuthi kumele akhethe ozamelama, kodwa yena esithi kafuni ukukhethela uZulu umkhokheli. Uqhubeke esithi kumele amalunga ebandla ahloniphe abadala bengabi bebanga isikhundla sikamongameli. Umgabe yena obekhona emhlanganweni lo kazange yakhulume, kodwa amalunga ebandla aqhakeze achaya umpululu. Phambilini kwalomhlangano Umgabe utshele omunye njalo umhlangano ukuthi umangaliswa inkokheli yebutho layo esingene embangweni wesikhundla, isithi achiye isikhundla, wabuza esithi ngichiyele bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ye iqiniso elingahlukumeziye ukuthi uyakwazi ukutsho njalo lezi zathu. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabange ukuthi yena umgabe kakwazi, into esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama umongameli?
Ukhona, hayi ukanti uthi alala icebo, ulala icebo. Umgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njengabe uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe, nxa bexabana behlukumezana behlokozana, yena uyabe ekwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bakukhangele laphana ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kuguqukene.
Zinenge izinto babuGandhi sokulutshelwe la. Sokulutshelwe umzimba uyala, njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lokhetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo. Usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakayo.
Hayi, kade sengiqonda khona ukuthi ngubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili.
Hayi, lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana, umthetho njengalana. Ngathi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye. Hayi, yabisiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
Alo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezembusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isibambane lezakhamizi zeMakhokoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokitshi lihlanzeke. Phansi kwendikimba ethi Makhokoba hashtag asifuni ngcekeza emizameni yokuqeda ubutshapha lengcekeza ekuleli lokitshi. Kubika unompumelelo Moyo.
Ilokitshi leMakhokoba koBulawayo libikwa kuyilo lodwa elingcole kakhulu uma kuqathaniswa lamanye, ngoba izakhamizi zilahla izibi mahlayana osekuchiye ikhansili lenhlanganiso ye-EMA idideke ingqondo. Lamhlanje inkokheli zabahlali beMakhokoba, ikhansili kunye lenhloko zezikolo ezilithumi ezisemakhokoba bahlangene koBulawayo bebonisana ngokuqeda loludubo. Umnumzana Nkanyiso Ndlovu obona ngokuhlanzeka kwedolobho ekhansilini uthe uhlelo lolu baluqhuba ngaphansi kwendikimba ethi Makhokoba hashtag asifuni ngcekeza, ngoba kulilokitshi elilembali enhle, ngakho kumele lihlale lihlanzekile ukuze labo zobuka idolobho bengabinyelelwa izibi.
Sesizamile ukuthi sikubumbe silapho ukubana sizokulungisa kube yinto yethu. Sifisa ukubana sibe nomkhankaso njengeMakhokoba okuthi Great Makhokoba asifuni ngcekeza. Great Makhokhoba asifuni ingcekeza. Yumkhankaso esifisa ukubana sibe lawo. Kusukela namuhla kusiya phambili. IMakhokhoba ikhiphe abantu abalodumo.
Kusasa bakhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu eStanley Square lapho abazahlangana lezakhamizi zonke baqale uhlelo lokuhlanzeka.
Kutshengisa iResidents Association Committees ukuthi there are other alternatives esingazenza eMakhokhoba. Imbangela ukuthi iMakhokhoba ingcole kakhulu. So sithi provide indlela esingabalekela ngazo ubuchapha eMakhokhoba. Yikho sihambe eDavis Granite ukuthi siyebona icomposting. Nxa linanzelele, you can do icomposting endaweni encane. Ekuseni nxa belilaleli bake bakhuluma ukuthi amayadi eMakhokhoba mancane. But ngecomposting uyenelisa ukuthi ngeyadi yona leyo encane uyenze something, akudingakali ukuthi utshone ugebha.
Umgcini ingcebo welunga leBulawayo Residents Association, unkosikazi Roda Dlamini, uthe ubuchapha obusemakhokhoba buyayanyisa.
Hayi, ubuchapha obusemakhokhoba mntanami buningi kakhulu. Abantu angikwazi ukuthi singenze njani ukuthi abantu bake nambonangani abantu bangake babanjwe. Kufa kumuntu wokuthi abakhangele ngama-quarter to five ukuthi labo bantu babanjwe bayifayinda.
Umgcini sihlalo weProgressive Residents Association, umnumzana Raymond Gombetsa, uvumelane lo Dlamini.
Luhle kakhulu. Bona abantu kusasa bazaluthakazela. Kujonge ukuthi sigcine umuzi weMakhokhoba ohlanzekile.
Omunye wabaphathi bezikolo, unkosikazi Agnes Shoshore, uthe loluhle ngoba abafundi labo bazaphatheka, kulethe ukuhlanzeka kunye lokudala imisebenzi kulabo abazadobha izibi.
Besides that, ukuba involved konoko okakhulu abangasebenzi besiba involved becollecta ama empty tins, ama empty bottles, kuzabenza babe involved bengasayenzi other mischiefs.
Ngemva komhlangano lezakhamizi, iCouncil iye kunkampani yeDavis Granite babona izivande zezisebenzi etracker okuphekwa kutsha amaphepha eplastic lemavinkilini ezizwe zonke mall okulahlwa izibi, beboniswa ukuba izibi ziphathwa njani zingumquba, zingagaywa kutsha, zibumba impahla ezehlukene lokuthi izibi zilahlwa njani. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe othi umongameli Robert Mugabe sekumele akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ivuyo lebutho lakwele Iraq ele-16th Division elafundiswa ezebutho ngelemelika libikwa libulele izibotshwa zebutho ezimbalwa empini yokuthatha idolobho leMosul kuqembu lamalwecatsha awe-ISIS. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu ikhuthaza le Melika ukuthi licubungule lolu daba.
Amalunga etale lePhalamende lakhonapha eMelika asevumelene ukuthi kumele kuphunywe lomthetho ozakwandulela ukuqiniswa kwezijeziso zenotho ezetheswa eleRussia, eleIran, leleNorth Korea.
Abaphila
Abanye babasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bathi uhulumende kumele angenele ngamandla enqabele udlakela kukhetho oluzayo. Ekhuluma emkhosini wokugqiba izifundo zobukhokheli phansi kwalolu hlelo ekolishini leWilliam and Mary College izolo olwela amalungelo oluntu umnumzana zikaMayibere uthe kulesidingo sokuthi ikomishini ekhangelane lokukhomisana umlotha iqhube inhlelo eziza kwenza kungabi lodlakela kukhetho lomnyaka ozayo. Ukutaze njalo uzulu weZimbabwe jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo baphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokukhuthaza ukuthula.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande rimwe chete ratinokwanisa kuita kutimise nyaya iyi.
Uhlelo lwePeace and Reconciliation Commission ngenye yendlela esingayisebenzisa ukulwisana nalodlakela. Kodwa kunengi esingakwenza endaweni ezijiyeneyo, kungaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto, intatheli kumbe izisebenzi zikahulumende. Asisebenzeni sonkeni.
Ubere lo mnumzana Godfrey Kurawone ngabanye babasakhulayo abangamachumi amabili lanhlanu abagqibe izifundo zabo eWilliam and Mary College izolo. Ukurawone yena ngukansila webandla leMDCT esigabeni seMasingo. Ekhuluma emkhosini munye, ukurawone uthe abasakhulayo kumele bakhokhele emizameni yokwenqabela udlakela ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ukutshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Ngathi siye violence. Ngatheke kushandisa le maphatho bashita kuthi iswe chidigitite violence.
Asichiyaneni lohlakela, asichiyaneni lokusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe njengabasakhulayo ukwenza udlakela. Amathuba silawo lathi awokuncintisa kukhetho singene ezikhundleni eziphezulu.
Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bangamachumi ayisithupha njalo nxabe hlangana labanye ontanga abavela emazweni aseAfrika achiyeneyo. Bangena kunkulungwane eyodwa. Baza kuthi kwaqa eWashington DC ngempela viki sebevela emakolishini eMelika achiyeneyo ekade befunda kuwo sebezogqiba lolu hlelo njalo baphindela emakhaya ngolwesine oluzayo.
Abaphila ngokuthengisa bakhonona ngenyathelo likamanisipala lokukhweza inhlawulo yokuqhuba umsebenzi ngempela viki isuka ku-$1.25 isiya kumadola amathathu i-$3 ngelanga. Besithi kuza kuba nzima kibo ukuthi benelise ukuyihlawula ile imali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphila ngokuthengisa laba baveze ungajabuli wabo ngenyathelo likamunicipal leli bekhala ngokuthi kunje bayehluleka ukuhlawula ekhona manje ngenxa yokuswelakala kwemali bebalutshwana abathengi. Omunye wabaphila ngokuthengisa eHarare umnumzana Mhlanga uthi alimthabisi leli nyathelo likamunicipal.
Njengomuntu ophila ngokuthengisa into le ngibona inzima kakhulu ngoba imali ngasikhangela imali sibili kayitholakali kulesizwe. Yahluphi imali yoni $1.25 inzima ukuyikhipha. Ukuthi uyitholi $1.25 ibinzima sibili ukuthi uyitholi uyikhiphe imali yona leyo. Ukuthi la utholi imali yokudla ngimuzi bekunzima sibili ngoba nxa siyihlanganisa imali leyo ngenyanga kuyabe kuyimali eningi kakhulu ukubana umuntu ungakwanisa ukubhatala irenti la endlini kodwa nxa bezesithi uyi-$3 kunzima lokho.
Umhlanga uthi ubengalikhangelele leli nyathelo lokukhweza imbadalo.
Bengifisa ukuthi ngabe behlise imali yakhona ngoba izinto zinzima lapha elizwe. Akulanto elula lapha eZimbabwe, kunzima. Ngabe kuthiwa behlisa sibili ukufikisa ku-$0.50 imali ukwanisa ukuyenelisa ngumuntu wonke ngoba imali sibe yokuthi ukuthola imali ukuhoda kunzima. Iprofit sibuthi uyithole kunzima. So bekumele behlise imali yabo. Lapho ngivuka nje uthi angingihlali ngingahlala ukuthi abantwana bayavanga indlala.
Kodwa umunicipal uthi akwenzayo akukutsha uvele edinga imali kanzima kungamangalisi ukuhlawulisa abaqhuba imisebenzi yebhizimusi eHarare. Umeya weHarare uCouncillor Bernard Manyenyeni ugcizelela kulokhu.
Ma-business ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane ma-formal business akanova makambani atinoziva ziva kwoita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovawo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta ndokuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba ndo mashandiro atingatongoita chemahara chaicho chacho mazuva ano tingangochamushana chete chete ndiwo mazuva anokutonetsa
abaphila ngokuthengisa laba bathi bezothwala nzima ngali nhlawulo bevele besehlulwa ngekhona khathesi bakhala ngokuthi abatholi lutho uzulu okumele athenge impahla yabo ethwala nzima ukufinyelela imali ngenxa yokusilela kwayo elizweni bathi lalapho befuna ukusebenzisa indlela yakulezi nsuku yokuqhuba ibhizimusi ngokuhlawulisa kusetshenziswa amakhadi abenelisi njengoba iningi lala mabhizimusi engamancinyane kakhulu kungasoke kwabasiza ngalutho njengoba okuyimadlana abaza kuthola kuzophelela kundleko. Umunicipala weHarare wethule umbiko liviki esazisa ngokukhweza kwale nhlawulo ethi izoqala ukukhitshwa yonale impelaviki ezayo kibo bonke abaphila ngokuthengisa abasebenza ngempelaviki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithakazelela ukwenziwa luhlangothi lweCouncil of the European Union osolufakele izijezo zenotho abakhokela ibutho kweleSyria abalichumi lasithupha kanye lababona ngezokulungiswa kwezikhali zentuthu ebulalayo lokunye okufanayo. Lokhu kulandela okwenziwe yiMelika lamazwe adlelana layo afakela izijezo ezifanayo abakubutho labenza izikhali lezi ezisetshenziswa ngumongameli Bashar al-Assad othi ulisana lamalucatsha elizweni lakhe. IMelika ithi ukufakela abantu laba izijezo zenotho kutshengisa ukuthi umhlaba wonke jikelele kawufuni ukuthi wephulwe iziqondiso zomthetho we-United Nations Chemical Weapons Convention. U-Assad ukhanya engani wephula umthetho lo ngokusebenzisa izikhali ezilentuthu ebulalayo ukuthi ahlasele abantu abaphikisana lohulumende wakhe. Uke wasebenzisa izikhali lezi ngomabasa lonyaka edolobheni elibizwa ngokuthi Khan Shaykhun esabelweni se-Idlib. Inhlanganiso ebona ngokunqabelwa kokusebenzisa izikhali lezi ithi uhulumende ka-Al-Assad wasebenzisa intuthu ebulalayo okuthiwa yi-sarin kuze kusetshenziswe izikhali lezi lapho kwafa khona abantu abafika amajumi ayisishiyangalombili lambili 82 wabhubha labantwana endaweni le. Ababona ngokusetshenziswa kwezikhali zentuthu ebulalayo abaseMelika bathi uhulumende ka-Al-Assad nguye owasebenzisa izikhali lezi. Ngomnyaka ka-2016 wasebenzisa njalo izikhali lezi ezilentuthu ebulalayo e-chlorine. Labo abafakelwe izijeziso lezi bazathathelwa umnotho wabo nxa belawo emazweni abafakele izijeziso lezi njalo abasoze benelise ukusebenzelana lezizalwane zeMelika lamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akwezemidlalo kuqhamuke ingxabangxoza emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leBulawayo City lele Highlanders ngemva kokuhlaselwa kukaNompembe ngabadlali beBulawayo City bephikisa ukuhlohla kweqembu leHighlanders. Lo mdlalo ugcine uphela iBulawayo City inqobe iHighlanders 2-1.
Dolwane Super Sounds ngomathini lo ehamba ke le Dolwane Super Sounds behlabela kamnandi ekudlalete labo elitsha ingoma ithi yona sizokulungisa. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kubotshwa intatheli izindaba ezine zephephandaba le-News Day zabhaxwabula kwabuhlungu ngamapholisa bona ziqhuba ngomsebenzi wazo.
Umkamongameli Mugabe uGrace Mugabe uthi umongameli Mugabe sokumele aqambe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.